tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zulukandaba livuka njani kona ngapho lapho ekhona mthwazi omuhle salamukela ku studio 7 lamhlanje ngomvulo mhla ka 19 Nhlolanja 2018 igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi lamhla bavalelise umoyi uMorgan Tsvangirai eFreedom Square.
Siyathi hayi ahambe kakuhle lathi siyacela ukuthi hayi abakhuluma hayi abayekele siyolahla umdala wethu ngandlela elungileyo engela ukulwisana engela ukukhuluma okuningi hayi sifuna silahle umdala wethu so peaceful.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokhetho olubalulekileyo lonyaka eZimbabwe.
We need to free credible elections.
Okhetho oluzayo ngicela amabandla wonke akwele Zimbabwe engenzi udlakela ngesikhathi sokhetho. Sifuna kube lokhetho olukhululekileyo.
Abantu basola kakhulu okwethulwe ngumama kaMoyi uMorgan Tsvangirai othi uzazibophela nxa umalukazana wakhe engabuya endlini yakhe ezemkhalela.
Lami nginje kwake kwangivelela ngoba ngangenjele emrewa umkamthese bhubhile. Bangixosha njengenja, bangithathela yonke into, ngaphuma nje ngeyimi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi lamhla bavalelise umoyi uMorgan Tsvangirai eFreedom Square. Isitumbu sikaTsvangirai okwamanje silapho okumele sigcinwe khona. Isidudumbu sikaTsvangirai sizaba semagcekeni la singakahanjiswa esigodlweni sebandla le-MDCT. Ake sizwe unkosazana Tabitha Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, exoxa ne-Studio 7 ngodaba lolu.
Namhlanje ngo-8 o'clock ekuseni kuzabe kule church service e-Highlands lapho kuhlala khona ubaba uTsvangirai. Ngo-10 umzimba wakhe yasuka e-Highlands zesihamba lawo e-Freedom Square. Ngo-11 uZulu usezamphelekezela ubaba esethi endlini yakhe yokugcina. Ngo-2 umzimba wakhe yasuka lapha eHarare ususiya eBuyera. Ngo-7 ntambama kuzaba lenkonzo uZulu uzalala ekhanyele umzimba wakhe ulele emzini wakhe eBuyera.
So kusuka khonapho-ke ungcwatshwa kusasa phela?
Bekuthiwe njalo kodwa ngendlela bekuhamba ngazo ukungcwatshwa kwakhe kube lokukhubeka kuthize endleleni le programu yesiyitholileyo. Kungenzakala ukuthi kusephumeli kamlimi iyabesijiji le futhi.
Likhangelele ukuthi kube labantu abaningi kanganani khonakale-ke e-Freedom Square?
Ngilethemba ukuthi lanelisile ukubona imifanekiso engene kulenjini etshengisa ukuthi sekulabantu abanganani e-Harvest House, ngoba uZulu weke gwaqa emelele ukuthi baxoxisane ezethekile ezezibuyile ukuthi zizosiqalisa kulo mkhosi odida ingqondo. So ngilethemba ukuthi e-Freedom Square iningi abanganelisanga ukuthi babekhona e-Harvest House izolo selilethuba lokuthi iyevalelisa ubaba udokotela uRichard Morgan Tsvangirai osesishiyile ngomkhuhlane wekhensa.
Ye, nxa sesikhangela-ke izethekeli ezingathi ziqakathekile ezivela kwamanye amazwe, ngobani nxa usakhumbula nje?
Izethekele ngupresident ebandla eliphikisayo eNamibia unguye wanelise ukuthi yakhulumise abalandeli bakababa uTsvangirai. Lethemba lokuthi ubaba uRyan Odinga naye anganelisa ukuthi abekhona namhlanje. Ngifisela uhambo oluhle, sizavalelisa qhawe lamaqhawe ubaba uRichard Morgan Tsvangirai.
Lo nkosazana Tabitha Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT okhulumele e-Studio 7. Silokhu sikudaba lolu, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uMoyi uTsvangirai wayengumuntu owayefuna ukuthi ilizwe leZimbabwe libe lenkululeko ebalulekileyo. umnanga kwawethu leloku ngesikhathi esethekelela umoyi umuzi kamoyi lapho abekhalela khona umdeni kaTswangirai.
We have lost a man who, when we write the history of this country, cannot live out.
Silahlekelwe yindoda ebifuna ukuthi kube lokukhululeka okugcweleyo kwele Zimbabwe. Nxa kukhulunywa ngembali yeZimbabwe, lo ngumuntu ongeke wamjiya ngaphandle kwayo.
Coming harmonized elections, and I'm appealing to all political parties in this country to hear my call that we need no violence in this country. We need free, credible elections.
Ngokhetho oluzayo ngicela amabandla wonke akwele Zimbabwe engenzi udlakela ngesikhathi sokhetho. Sifuna kube lokhetho olukhululekileyo njalo oluzaba labantu abazavota inhliziyo zabo zikhululekile.
Kusenjalo ukubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai sokuveze ukuthi bekungela kuzwana phakathi komndeni wakhe lonkosikazi wakhe u-Elizabeth Tsvangirai. Kube mqoka ukuthi umama kaTsvangirai lomalukazana wakhe ababonani ngemva kokubana ethe uzazibulala ngokuzibophela nxa umalukazana wakhe u-Elizabeth lalowo osaphethe isikhundla sikamongameli kubandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa bengabuya emngcwabeni womntanakhe uMorgan Tsvangirai. U-Ezra Jesus Banda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umama kaMorgan Tsvangirai obhubhe ngemviki epheleleyo ngomkhuhlane wemvukuzane, ugogo Tsvangirai wethuse abantu abaningi inkulumo yakhe engajayelekanga esintwini. Unkosazana athandekile emgutshini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane uthi akumangalise owenziwe umama kaTsvangirai. Unkosazana mgutshini uthi kwamehlela laye okwehlele unkosikazi Tsvangirai.
Into eyenzakalela umfazi kaTsvangirai ibuhlungu, kodwa akumangalisi ngoba vele umhlobo lo yiyo into yabo. Lami nginje kwake kwangivelela ngoba ngangendele emrewa umkamthese ebhubhile. Bangixosha njengenja, bangithathela yonke into, ngaphuma nje ngeyimi ngihamba labantu abami, yikho kwaze kwangenza ngabaleka ngaze ngabuya ngazoqalisa impilo yami kutsha lapha e-England.
Abantu abaningi bayazibuza ukuthi pho inzondano yakhona ivela nga. Unkosazana Thubelihle Dube uthi abantu bengaqali ngokusola ugogo lemuli kaTsvangirai nesenzo sabo lesi ngoba kungenzakala ukuthi balesizathu esibenza benze njalo.
Mina ngiboni ngani indaba le yakuTsvangirai yasonto esingathi siyingenelele, ukhanya ngani kukhona okukhona abantu asoze beqalisa ukucabana nomuntu esethule. Ngiboni ngani kukhona okungabe kukhona bona abakwaziyo thina esingakwaziyo. Nxa usondlakhe nxa singalinda siza ukuthi ngabe uhambe njani, kodwa hayi kukhanya ikhona indaba ekhona.
Kungenzakala ngempela ukuthi bekuvele kuliwa emolini kaTsvangirai engakafi, kodwa abanye bakubona kungasibuntu lokho. Lokhu kugcizelelwa unkosazana Khethiwe Nkomo othi okwenziwe u-Elizabeth Tsvangirai kubi kakhulu.
Hayi mna ngithi noma kule ndaba engabi iphambanisekile lapha ithini uTsvangirai lo mfazi wakhe, kumele bamyekele umfazi kaTsvangirai engcwabe indoda yakhe. Ngoba isikhathi sonke lesi besikubona ukuthi umfazi kaTsvangirai nguye okade seduzane lo Tsvangirai isikhathi sonke. Kusho ukuthi uTsvangirai yena ubemthanda umfazi wakhe, ngesifiso sakhe ubengafisa ukuthi abe khona emngcwabeni yakhe. Njalo indaba le kamamakhe, asikwazi ukuthi umamakhe yena kuyini akucabangayo, but bengakubeka eceleni lokho bengcwabe umuntu, wonke umuntu abe le chance okuvalelisa uTsvangirai njengokuba kade bekhona ezimpilweni zakhe. Nambona kanjalo.
Okuhluphayo njalo ukuthi isigaba leso senzakale emfeni yomuntu oyinkokheli edume kakhulu emhlabeni wonke njalo ethandwa ngabantu abaningi enjengoMorgan Richard Tsvangirai. Ngimele iStudio 7, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Siphinde saxoxa lo mnumzana Thabang Nare, ingcwethi kwezombusazwe okhulume ekhona phake eBoston kwele Melika. Ake sizwe ukuthi utheni ngodaba lolo.
Esintwini kuqakathekile ukuthi loba abantu kade bengasaboniso linye, nxa kunjalo nxa sokube lo monakalo kukhanyelwe umsebenzi osukhona okubeka lowo osibhubhile. Ngakho ke nxa sikhangele okwenzakalayo ubaba uMorgan Tsvangirai obhubhileyo, kumele simhloniphe ngokuthi umsebenzi wakhe wenziwe indlela ethengisa ukuhlonitshwa lothando lolu abantu abaningi eZimbabwe abalalo.
Incaso sikhangela ke ngokuthi ke omalukazana labo mamazala kujala ubala khonoku nje ungani kulokulwisana ukuthize kodwa bekungamelanga yena umama lo yethule ukusesifubeni sakhe. Umalukazana ke uma ngaphi incaso kunjalo?
Ye, ugogo simzwile esithi ukuthi kathabanga ngalokhu okade kusenzakala. Kodwa ke ugogo ungumuntu osuke sebuhlungwini ngokuthi ulahlekelwe yindodana yakhe. Njalo umalukazana laye ulahlekelwe ngumkakhe. Siyazi ukuthi i-culture ziyatshiyana, abanye abantu bahlebelwe bese bevumelana, abanye baqala bekhanye lo msebenzi okumele wenziwe, wenziwe umsebenzi bese besala bekhuluma ezangekhaya. Abaningi omakhelwane labaningi sebehambile. Sizwile-ke ukuthi kube lo mfundisi olayileyo ukuthi hhayi ezangekhaya ezangekhaya kazikhulunywe, sesiqedile umsebenzi oqakathekileyo okubeka iqhawe leli leZimbabwe.
Ye, nxa sesikhangela-ke kubandla le-MTCT kukhanya sibili kulokudonselana phakathi kwalaba-ke babengabasekeli bakaTsvangirai. Kwenzakalani nxa wena sukhangele sibili luya ngaphutha balolo?
Ye, ngokubona kwami ungananzelela i-MDC yayihlanganisa ama-students, ihlanganisa ama-workers, ihlanganisa abaqeqeshileyo, abanye ababengo-professor befundisa wona la ama-students, ihlanganisa abantu abaningi laba ama-churchi ukuthi kuze kube lebandla okuthiwa yi-Movement for Democratic Change. Ngakho-ke ngalesi sikhathi kukhanya so kuphumeke siyambona ubaba uNelson Chamisa, siyambona umama uMakhuphe lo baba uMzuri. Siyazi ukuthi uTsvangirai esaphila saqinile waba lokuthi efuqe isinqumo sokuthi ubaba uChamisa lo baba uMzuri bengene bebe ngama vice president, kwagcina sokulama vice president amathathu. Singazi ukuthi yena wayekhanyelela ukuthi hayi mdlana suka kuleli, bona laba abathathu bazakhulumisana bese bebona ukuthi ozangena ngothi. So yini indaba sibenzima kakhulu because abantu kade bekhayelela ukuthi MDC iqhayathekisa i-constitution. Nxa iqhayathekisa i-constitution kusho ukuthi umama ukhuphe uzangena. Kodwa kube lokuthi lo Jahomutsha uthole indlela zokuthi eyazane labantu, ethandwe ngabantu abaningi. Yikho abantu sebemxakezela izandla bethi hayi kwangcono lo olamandla amatsha engene ebe nguye ozakhokhela.
Khonapho-ke nxa sikhuluma ngakhonokho-ke ukuthi wenze khonokho akwenzileyo laye uthi ulandele isisekelo sombuso webandla leli, akutshengiseli nje ukuthi MDC kungana kukhanya ukuthi yangaphi?
Nxa vele abantu behlangene babumba ibandla, siyazi indaba ye-constitutionalism leyi eyokulandela i-constitution asondaba elula, iqakathekile, siyayifisa sonke. Njalo vele yiyo kumele yenzakala, abantu kumele belandele ama-constitution. Kodwa sikunanzelelayo futhi ukuthi abantu bayaguqula ama-constitution. And umuntu owayengabe awuthiwa wasinceda kulolu daba manje sesishiyile. Kwakufiseke ukuthi hayi yena njengomuntu owayekhokhela ekucacise. Nxa sisizwe ezinye iindaba sizwile ubaba uWelshman Ncube esithi uTsvangirai wamnyenyezela ukuthi hayi ujaha lo nguye asemthembile ukuthi nguye usezaqhubeka ngendaba zombusazwe lezi ukuthi kutholakale i-democracy.
Ye, nxa sesikhangela futhi sisiya phambili ubona zani khonokho-ke ukuxokozela kwangkhona kuzaphela yini kumbe kuyagcina kuchitheka igazi lam?
Hayi, siyathandaza sibe ukuthi hayi kungabi lokuchitheka kwegazi, thandaza ukuthi kube lokuzwisisana. Indaba yokubusa leyi inzima because umuntu nxa esethola amandla wathiwa nguye oselegunya, nguye osekhokhela iphathi ekhangele abantu ilizwe lonke laseZimbabwe. Ukuthi umuntu ebe lobunene ezithobe kwesinye isikhathi akubi khona. So sikhulele ukuthi hayi bona laba abakhokheli bazathola abantu abazabahlanganisa ukwenza ukuthi bekhulumisane, bekhulumisane nomlotha ukwenzela ukuthi kube leqembu elihlangeneyo. Njengalokhu la izano la yike yangena ebunzimeni Nancy le MTC layo isisebenzimene kuzancitha iZimbabwe ukuthi kube lamabandla acacileyo aqinileyo alwisanayo ngendlela zokuletha ama ideas aletha iZimbabwe yephambili.
Siyabona njalo ke lo mongameli Emmerson Mnangagwa uthi uTsvangirai ungeke wabhalwa imbali yeZimbabwe igama lakhe lingekho phakathi khonapho. Kambe uqinisile kumbe ke ubekhuluma nje engani uyahleba nje kumbe ikokonoko?
Ah, ubaba Mnangagwa uyishayile laphana ngokuthi vele nguye ongade kumele ethi uTsvangirai national hero. Abaningi kade besithi uTsvangirai national hero. And vele uTsvangirai national hero. Siyazi ukuthi indlela yokukhetha amaqhawe elizwe igovile. Umanyele esebona abantu begcwala izitalada zaseHarare kusukisele airport siya khonapha neHarvest House. Sibona na umbuthano omkhulu abantu bazabuya ngokuningi. Because uTsvangirai ube ngumuntu wabantu. Ube ngumuntu nje owakhula ku-mining, wasebenza ku-trade union, wazana labantu abaningi. Ube ngumuntu ongaziphakamisiyo, sithi mina mfundile okwedlula abanye, kodwa ube ngumuntu osebenza ephila nabantu. Yikho abantu bebuhlungu kakhulu ngokudlula kwababa uTsvangirai.
Lo umnumzana Thabang Nare incwadi kwezombusazwe ubekhuluma le Studio 7 eseBoston khonapha ke kwele Melika.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Abantu abaningi bathi kune izulu elimangalisayo kobulawayo. Izulu leli abakwazi ukuthi belivela ngapi. Ake sizwe ke uBathabile Masuku esethulela lolu daba ekobulawayo.
Indawo ezivakatshelwe yiStudio 7 izolo ntambama zibonakala ezilamanzi laphakathi kwezindlu. Abanye abantu sebebhokoze imiduli yezindlu ukuthi amanzi edlule ngoba imbheda, ama-wardrobe, ama-friji bese kume phakathi kwamanzi. Unkosikazi Sanele Mhambi ohlala eNkulumane uxoxe leStudio 7 ethi izulu elinje kakaze alibone njalo lichiye lonile kakhulu. Impahla yakhe yonakele phose yonke.
Izulu lanamhla line kakhulu sibili ngoba sibona ukuthi besingena sifika emadolweni. Nxa singena eyadini uzuye fika lendlini kuyabe kulokhu kufana namanzi efika emadolweni. Ukuze kwenze ukuthi ugcine uphokoze imduli ukuthi amanzi anaphume. Bhoze imduli wendlu, bhoze imduli yejurawo ukuthi amanzi aphume. Ageleza hamba zayo phuma eyadi. Ngoba kungayisikho lokhu vele besiyagalula phakathi kwamanzi endlini ngoba yonke into esendlini okuningi kwangikhona konakele sibili ngoba imbhedi phakathi kwamanzi, amasofa, yonke into okunye sokuyaba ngokulahlwa nje, okunye nje sizabe sincengisa nje ukuthi sikuchaye kome sikusebenzise futhi, kodwa-ke into eziningi zonakele sibili kakhulu.
Umnumzana Leslie Ndlovu owakhelene lo mhambi laye uthi akulandlela zamanzi yikho okubangele ukuthi amanzi angene ezindlini. Ebuzwe ukuthi sebedingile usizo kwabe fire brigade, uNdlovu uthe akaboni ukuthi bazabuya ngakho ababadinganga bazazikhiphela amanzi.
Hey, kube lethi heavy downfall and the drainage yalapha is so bad ukuthi amanzi amaningi avele asengenile ezindlini olo. Hayi, I doubt ukuthi bazabuya bezosasista in that slickozen. Yeah, so for now services zamela nje.
Abalandeli benguqu bona balahlekelwe ingxenye yesibili yomdlalo weBhoso leChicken Inn okade udlalelwa eBarberfield Stadium. Umdlalo lo umiswe sokudlalwa ingxenye yesibili. Umlandeli weBhoso umnumzana Mncedisi Dube uthi udane kakhulu ukuthi umdlalo umisiwe ngenxa yezulu.
Izulu lanamhlanje lisidanisile kakhulu njengabalandeli benguqu ngoba izulu linile kakhulu kwisikhathi eside okwenze umdlalo wamiswa after 5 minutes labo bekudlala khona iBhoso leChicken Inn. kusidanisile kakhulu ngoba izulu liphazamisile kakhulu njalo khanya lezindlini zabantu lapha kugcwele amanzi.
Lonyaka izulu belilokhe lingakani kuhle njalo izilimo ezinjengomumbu bese zifubile emasimini. Leli zulu lizanceda ukutholisa uzulu ikakhulu kobulawayo amanzi ngoba aloku silela nxa amadamu engagcwalanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo hambe emahlebe zulu, silicelile ke ukuthi lisinike imbono yenu ngakhona kokwenzakala kwele Zimbabwe. Siyakwazi ukuthi kuyahlupha kakhulu umongameli owayengumongameli webandla le-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai njengoba lisazi kasekho. So silicelile kakhulu ukuthi lingene khonapha likhulume ngakho khonoku okwenzakala khona ngale kwele Zimbabwe. Yeko manje ngizokuthiwa silo baba uBhayana ecingweni lapha. Baba Bhayana, kunjani?
Kube kunjani babami?
Ngiyaphila baba. Ye, langalezo mfowethu.
Mfowethu, asiqale sikhalise umdeni abathwankira, sikhalise iZimbabwe yonke nabalandeli bakhe bonke bemthandi.
Yes, sikhalise ngonina lapha umamakhe kuthiwa-ke. Sikhalise ngomamakhe. Unina kuthiwa-ke lapho uthe umalukazane engabuyi. Wena ungakuthatha njani khonokho?
Iqiniso linye mdakadube, ngitsho lo wami enje umagodi, ngitsho lo wami enje umagodi. Impi kamamazala nomalukazala, lo umamazala nomalukazana, impi yakhona inkulu kakhulu, nawe ngeke uze uyazi yaqala futhi. Ngaphandle mhlawumbe isarukazi masikhona okunye esikwaziyo okuyimfiso thina esingakwaziyo.
Kodwa
umama yena yazi umama kumele enzeni dube nini? Akacalise evume ukuthi wazala umntwana, yebo umntwana ngowakhe, kodwa umntwana wakhe wakhula wazala isizwe sonke, yabona umuntu othandiwayo. Akaqala kwamukele lokhu ukuthi uthiwangela ungazeli owakhe yethu abe sengomphakathi, understand?
So
kodwa
bekungamelanga ukuthi angakhulumi emphakathini phela. Yena lapho usalukazi ukhulumile emphakathini, wethula Bhayana, akutshoyo Bhayana lapho ukuthi angabuyi lo mnumzana uchamisa laye angabuyi. Akutsho ukuthi ngxa ukwazi okunye okuningi esingakwaziyo thina.
Eqinisweni ukuthi uma ushonelwe kuhlungu, naye inkinga ziba zibe khona, kodwa ungathi mina ngokubona kwami ngathi kukhona okukhona, kukhona okukhona abakufihlayo. Isalukazi siyakwazi, siyenze ngenhlonipho zabazala zathi bengabuyi, kodwa kukhona esikwaziyo isalukazi.
Kodwa phela anti siyakwazi ukuthi endaweni enjalo abantu akumelanga ukuthi kumbe nxa usilwa lomunye wangini akhulunywe ebantwini. Phela anti kuyimfihlo phela, yadonsela nangale xeleni likhulukhulume lizame ukunyathezela abantu beze behambe phela. Bhayana, akunjalo? Akunjalo.
Inkinga phela sekuyikuthi omagodi bamanje angithi uyababona. Okokuqala ngizokhuluma igama elingi, angithi uyayibona nje no-Elizabeth naye lo umagodi wakuthi ebe ngumuntu onjani. Uma ukwazi ukubheka ivalu yabantu noTsvangirai, na uyabona nje ukuthi mngani wami lapho ukuthi iqiniso lingufi, uyabona? So isalukazi vele siyakwazi ukuthi noma uTsvangirai sefihliwe akasoze abuye vele lwana umama lwana uhlalwe phansi, uyabona?
Kodwa akutsho ukuthi bebengafuni ukumthathela impahla, bebabafuna impahla yini lapho?
Inkinga yilapho ilifa okunye, yabona, yikuthi ezinye izinto omama azi vele banomphopholo. Lami nginje nginengubo eyi-1 iyosala sokuliwa kubalwa sokubangwa yona leyo ngubo, yabona. Kungaba kuhle mhla uTsvangirai amafu ilifa lakho walibhalisa kahle, yalibona, walibhalisa kahle ukuthi mama uzathola lokhu, ubaba uzathola lokhu, sisi uzathola lokhu, yakubona? Into esisimangaza yilabo mnanakho asekengena asekefuna ukucontrola imfa kaTsvangirai, kathi emdisilezane into eyi-1 yini?
Umbuzo omkhulu nalo. Phoselokucina Bhayana, phoselokucina baba.
Into esimangazayo ukuthi yathi yini into esilawula izayo umuntu umnanakho siyaze yaphume silathi yena into kumele beyenze kuhambe beyekhalisa, siyavuma, kodwa beyazi bephawula ukuthi kuthathwe lesi sitephu nalesi nalesi nalesi. Yebo, emlandweni weZimbabwe uTsvangirai ukuthi abekhona emabhukwini akhona, uyabona, kodwa akumele abeze bekhontrole kakhulu. Angithi bakhona okhuphe labo thina mazi bazophatha into ze-NDC, angithi noma layo uTsvangirai yenza imistake walala elokhu akathi akakhethi umuntu oqondileyo straight ukuthi mhlangisipha awuthi lo, uyabona? Yinto ukuthi iyebulala into zasekhaya ukuthi ipolitiki yabo incane kakhulu. Enjani ukuthi umnanakho avele somele mhlale kusazakala ukuthi mhla ephuma ngubani othathayo, uyabona?
Hayi bayana sizwile kakhulu sibongile mntaka mama ungathini lokusasa phela uhlala uphenduke enhlelweni zethu baba sibongile
kakhulu yho sibongile la kinsizwe ngapho thi abafuna ukulidudula abafuna ukulikhipha uDonald Trump lenzani
hayi sizalungisa
siyahlala lemagwegwe sinathi inkantura all right Mr. Tuli
all right bayana sharp
sharp
yes sibongile kakhulu lo ke ngubaba ubhayana sibone ke lapha ecingweni zokuthiwa silo baba uThabani Thabani kunjani mfowethu
ngiyaphila njani
ngiyaphila sibonga mbani Thabani
Ungwe.
Yey, ngwex akutsho phela uyabona lawo lapha ke umalukazana umamazala ungazana ufuna ukhatanisa umalukazana. Uhamba njani nxa ukuthi umamazala engapho ukuthi folokodlo athi lo ngimfuni emfeni yomntanami. Akubuhlungu kono?
Kona ubuhlungu. Kusho ukuthi umamazala unento inasazala athaziyo umalukazana wakhe. Lasaye ukuthi akamfuni. Mhlawumbe ucabanga ukuthi umalukazana unesandle ekuguleni komntanakhe nokufeni komntanakhe
kodwa kona kuvele kuyanceda yini ukuthi abantu emphakathini bethule indaba esinda kangaka kulokuthi ibe ngiyomdeni kathi kuhamba njani
yona kahle kahle kumele ibe ngiyomdeni bayikhulume bengumdeni kungafakwa abantu ingakhulunyelwa phakathi kwabantu yena umamazala uyenza inkinga ukuthi uyikhulumela phakathi kwabantu kumele beyikhulume bebodwa beyilungise njengomdeni
iyalungiseka wena nxa ukhangele yini
Ya, into unabantu khona phakathi yalungiseka. Yikho into engalungiseki uma kunabantu.
So wena ubona zani nge kuzalunga kumbe akusoze kulunga?
Angendlela sokwenzeka ngayo ngathi ngeke kuze kulunge. Ngokumamazala uthi akamfuni ukuthi afike emngcwabeni.
Hayi, siyakuzwa kakhulu. Kodwa ke phela siyakwazi ukuthi kulabantu ukuthi nxa sokunje ubona abantu kungafiwa sebegijima bethatha impahla lapha lalapha sebezichitha ngesiphangiphangi akusikho khonokho yini
kuyadiphenda ukuthi umuntu wakhona uyabe ebhalile noma kayibhalanga kodwa ma kunewili kungcono but ma ungenawili ikwabhoksi phakhona
aha so iwili yafunakala la
yebo
wena sowabhala iwili
hayi angikayibhali
anti wabantu kuyahlupha
njengabo sonkela abantu abanemali hayi ufanele ukuthi iwili beyikhona
hayi lawe phela nxa ule mbuzi zakho ezimbili kumbe le nje yodwa lo makhithi uyabona into ezinjalo anti kwamele ubhale uthini lalokhu lalokhu
em
po akusebenzi kolokho mzala
akuyasebenza kho
xa ule nkomo zakho uyabona ule bhara yakho enxa siyafa one sibambo but uyabhala iwili yakho wenza ukufuna kanje Yeah, so akuphosela ukugcina khona kumzawo.
Hayi mina mhlawumbe kumele ukuthi bayilungise kahle indaba yabo behlale phansi njengabantu abadala bebonisane ukuze bekwazi ukuthi kwenzeka nabantwana ngoba ma kunabantwana ma becabana kunabantwana gcina abantwana besale besenkingeni.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke Thabani sibonge mbani baba.
Ungwenya.
Ngwenya sibongele kakhulu sitshela ungadela kusasa sitshela.
Siyabonga
na. Ye, papai.
Ja.
Ye, siyabonga kakhulu ke usitshela lapha. Mbona uFortune eni mlalazi uthi why lingasifoneli. Fortune, siyakufonela mfowethu ikuthi ke incingo zethu sihambe kuhle. Simenge nkosi Mr. Mpofu uthi ngibukele ngiseBotswana. Kuzobuye ukwanele KG Moyo uthi livukile yini. Sivukile mfowethu. Uthi ngikhona ngapha ke eJohannesburg. Sikhumbuza umlalazi uthi izulu isibuzo sizodube kunjalo ke emlalazi. Uphinde ukhulume futhi ukuthi kuvele kuculture yesishoneni ma kufiwe scores are settled phambi kwabantu akula mfihlo la mthulisi engobani ngiyakhuluma la ukuthi I'm watching from Josie in Hillbrow kunjani Hillbrow khonapha mfowethu njengoba ukuthi uyakholisa khonapha e-Hillbrow ngoba i-Hillbrow indawo yonke esiyaziyo sonke so litsho elikutshoyo khonapha kodwa ke sokumele ukuthi mna mvalelise phela zulukandaba singayehlukani nazi indaba ekade sikhokhela abantu abaningi bakhangelele ukuthi namhla bazavalelisa umoyi uMorgan Tsvangirai eFreedom Square. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uTsvangirai ube yindoda efuna ukuthi kube lokhululeka okubalulekileyo kweZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo nguGibbs Dube. Bye bye, izulukandaba sibongele kakhulu. Bye.